kula Maricoz tire kuzanpf kuti kula Maricoz secretary general wezanpf uDr. Mpofu vazana rikole muntu izanpf yava necongress last year yakheta ukokeli obuyibo bukhona ukokelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa. Icongress yaba khona iparty zanpf kamasekretari, so umuntu omele rikole abantu nosecretary general weparty onguye owakhethwayo icongress. So ngokunjalo-ke akulanto enjalo nokwala liphupho nje ngumuntu lawo kade zama ukuvala into leyana ama-recalls ozama ukungani uphuma lokunye kuyinto ekungani uhambelana nento yama-recalls laye i-CCC kube kanti i-CCC yezanupf amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engiyaziyo ukuthi ayizanibe le-congress ayiphathe ngalanga-structures, yibe ngiyaziyo ukuthi nxa sebethutha lawo bathuthayo bathutha lani kuyinto ya
siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi, ungamphendula kwalapho.
Uqinisile, eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki, izigangi esezingenela izanu sezingenela le-CCC. Nginesifiso ukuthi alibana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-CCC. Ngiyazi ukuthi uzayemphasayiza ngendaba yama-structure, but i-point of interest isekuthini kungani kathi laba abantu bejongwe abezani be-so interested ekuthini i-CCC ibe lama-structures. Phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures. Apolitika nje badi izigangi zabo abangazisebenzisa, abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyoku-destabilize. Phela kabaqali babonile besebenzisa umnumzana uMondlora bamqeda politically kwaphela. Kade sisebenza nalo kuthiwa nguChabanga umfowethu, siyamazi uGawule uyamazi. Kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebethethe i-advantage abantu bezana.
Nanso-ke indaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule, uyatho lapho baba Mlalazi ukuthi mina yini elihlokozi inyosi lapha, akukho kuni?
Hayi, angitho izanupf ayihlokozi inyosi. Inyosi zivele zisegcekeni, vele abantu luthi luyehla kuphela luvekela luyeya phansi odlulayo zile zikhothela nje ngale ukuthi ufisi uluthi lwakhona vele lupho ngugegeleza nje nenyosi zabona zivalekile angazinto zishuzele umantwane lupho ngugegeleza bangazitaphela odlulayo etaphela into engalamnikazi okakhona gibs akula phathi emhlabeni ongaka banakumike ngitho le-ANC uyayibona izindaba o-AFF o-South Africa obalibanilotalama-congresses kati iphathe njani nala-structure right nango bekuthikisokuthi okukhona oCabanga sebekhulumile uCabanga abantu bamphika bethi uCabanga so-CCC namhlanje uCabanga oCabanga yibe ma-founders yamadoda aselenzakukuthi iphathi le-MDC i-CCC abaadrosoba abantu kulekuzeni ku-MDC ngale i-MDC yasungulayo wabekhona uCabanga lawo yikho wakapesi kathathu bebephikisa bethi uCabanga bamazi uCabanga umuntu we-CCC lwa o-CCC uCabanga ngenxa yokuthi sebethume lento abathume nayo kona ngoba ne-interim arrangement ababanayo ngesikhathi saba abanye lokube besithi bona into yakhona bayazi bathoni nabesisho njalo thini bathoni okay i-operative by the structure iphathe njani engala ma-structures asiyo phathi phela la iclabhu ingane iclabhu yabomama yemakhaya ingane le-constitution emalawini ine-village ine-constitution ilokuzenibani iphathe ngala constitution engala structure. What kind of a party is that?
Khonapho-ke Mlalazi, nanko-ke
engikubuzayo kuyi-one baba umbuzo ubaba uGawule, kathi izanu inani lama-structures we-CCC ukuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi?
Ngiphendule kini?
Iye, phendula ngamaphutshane sibe.
Ngicela ukubuza ukuthi hayi into yasingeni ndawo vele ngoba asinabhizinis ukuzayo ku-CCC, kodwa into esifuna singena esingenisa ngayo ukuthi kusiblame ukuthi yinto esibangela udubulo lobese kuhlangana lani kati libane layo ibuchapha wokuthi alina-constitution alinani lithi li-operata nje linono lingakalutho. So likhona lihlupha khona ukuzama ukulicelisa ukuthi hhayi kuhambani ku-congress lithethane kuhle kase singabe lithi sakuhamba ku-congress ngelabe lingaka saba ne-congress yethu sathethe zizani zani lowo muntu kakwasimazi ngabe litho ndalo kathesi njengoba ningazange liye ku-congress bahamba laba bayenzayo ibatshentire ma-arrangement baphuma lakhona bekakhona ukuthi iphathi iqhubeke ephambili. Ucabango njengoba elilunga le-CCC siyawuphiza njani khona?
Ye, siyakuzwa baba Gawule. Mlalazi, lapho uGawule uthi ku-CCC ngutapu chiye kuphela.
Hayi, akula lapho kungela tapu chiye khona ngoba uGawule simkhumbuze ukuthi kuzani. Ngilwana ndoda uzobhowa kwathi yitambo wakasendlela esinjonge. Bangenze ngantona bangenze njalo bala yonke into yazi ukuthi kuzami lapha kusetshenzwa kanjani kodwa ku-TPC ukuthi kakula structure kumbe kakula constitution ayisiyo business yezami ukuthi ibe yiyo efuna ukukorrecta kumbe izisithatha advantage ukuthi ingenele siyazi ukuthi badlale i-politics lokuganga nje ukuthi basebenzise abanye abantu njengoba ngithilo mina kangizange ngisho ukuthi uthaba ngasimane uGawule uyakwazi ukuthi uthaba ngisiyamazi sisebenzelayo kakhulu usukela kudala especially emasinos so-ke ngumuntu esimaziyo kodwa-ke ngenxa yokuganga kwabantu uthabanga ufana lalo ungamla osuke esevela ethi serithola ama-mpizo ezami iganga esikhuluma ngayo